Soko izika disenda bago VOA Njebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 22 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa inhlonipho obe ngumphathi mtambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili abezanu PF ngeviki eyodwa.
Akudisayidwa ngamazimbabweni, kudisayidwa izano ipolitburo yezano ibisisebenzi sama-state resources ukureward abangani bayo.
Abatsha bebandla le-MDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekeli abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele.
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu PF balembono nje etshiyeneyo.
Ibandla le-MDCT lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka i-standing committee izolo lagcizelela ukuthi lifuna inkokheli yezombusazwe ukuthi ikhumisane umlotha.
Ethina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani ukubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngumphathimtambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu uzabekwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare ngoba iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero izolo. Umufi ube leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61. Izolo kulabanye ababili abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe ababekwe sikhathi sinye emathuneni e-Heroes Acre. Obe ngumphathintambo obona ngokwenzakala eManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba laye obulewe yi-COVID-19 kanye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Morton Malianga. Udaba lolu olokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe lulokhe luhlupha elizweni. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala e-Heroes Acre okaMoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe, kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzibuse mbona eqansile kakhulu ama-ranks eze waphuma Major General okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umnodenge kokuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 uMoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona kusepholisi isisekelo selizwe kuthawa ikhuwo nguye ubuso bekhuwo. So ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedi sakuthi bengena esihlalweni ungaza kukukhangelela ukuthi bangaza ke bethi kasiloqhawe. Uma banika lokho okungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace pho lowo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announcer ukuganga ngokutshaya ikhuwo kuyabe kuyathiwane ngaye. So mbona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So mbona ngazathi bekucaca.
Udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukuze Imudzi encitshwa leyo nhlonipho. Kodwa umnumzana Norton Malianga lo Ellen Kwarazimba vayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okukamama ukuthi angugwarazimba lokhu mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama umchinguri balutshwane eZimbabwe odabemazi le misebenzi yakhe balutshwane odabeyazi, so kangikhola ukuthi singakhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabi le hero yeZimbabwe, usiselamahero ebandla elihlukumeza abantu izano, ngoba akudisayidwa ngamaZimbabwe kudisayidwa izano, ipolitboro yezano ibisisebenzisa ama-state resources ukuriwada abangani bayo. So kathina kula hero eZimbabwe kodwa kule kulama heroes ebandla. Kusahlupa kuzaba into enhle ukubana, ngoba bakhona abantu civil abadeserve yabakuzana, kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So mbona ngazathi yikho okulokhophe khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Abebandla le-MDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekele abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele, njalo sebethembele enkundleni zebulenjini ukwenza lokhu ngenxa yesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lezi ziqondiso azivumeli ukuthi abantu bahamba-hambe bangene emphakathini. Ibandla leli liyalandula ukuthiwo ngabanye enkundleni zebulenjini ukuthi seliyekethisa imikhankaso yalo yokuletha inguquko kunhlelo zokhetho, ama-electoral reforms, lokunye. Lokuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kasabonakali ekhankasela usekelo. Umnumzana Tinashe Gambarami, umgcinisihlalo wabatsha esigabeni sakoBulawayo ku-MDC Alliance, uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngohlelo lwabo.
Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga koBulawayo luyaqhubeka. Loba khona nje kule ngxakela ukuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezijiyeneyo, sibonisana labo, sibatshela, sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu, sitshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukukwenza njengebandla le-MDC. Kodwa uhlelo lona liyaqhubeka nje, sisebenzisa ama-platforms awama-social media, kodwa akula ma-effects angaba khona okufana nokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo besibuza labo imibuzo nje sisixoxisana. So kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela.
Ekuhambeni kwenu bathini abantu? Lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo, bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola?
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu PF, balembono nje etshiyeneyo. Kodwa okusihlanganisayo kakhulu i-vision esilayo njengabontanga lalokhu esifuna ukuthi sikwenze, ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo, abala msebenzi, abala zindlu, ende lokusasa labo alikhani ukuthi liyangaphi. So yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi. So imeseji yethu nxa sisithi a new Zimbabwe, a young generation, bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala, bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liyangaphi.
Kula abanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo ukuthi ngempela ngokusokubuya ukhetho luka 2023 lizamisana lalo ibandla lezano PF.
Okukhona ukuthi sizama lati ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma social media, but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi, kungabi le mbuthano, kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID. Yikho libona silama virtual meetings amaningi.
Lo ngumnumzana Tinashe Kambarami, umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MTC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. MDCT lenze umhlangano edalela inkokheli emqoka i-standing committee kusetshenziswa inhlelo zobulembu be-internet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi inkokheli yonke yebandla ibikhona emhlanganweni lo. Umgcini sihlalo webandla umnumzana Morgan Committee ubikwa ekhuthaze ukumanyana, wathi inkokheli kumele ikhumisane umlotha. Unobhala jikelele unkosikazi Paulina Kwanyanya Mpariwa ubikwa ejele lomhlangano ukuthi imininingwane yomhlangano weCongress owenzele eHarare ngenyanga kaMpalakazi, lapho kwakhethwa khona umnumzana Douglas Monzora, izethulwa emhlanganweni olandelayo. Kuphinde kwaphathwa indaba eziphathelane lelizwe ezibalisa ukukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla achiyeneyo lobhubhano lwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Akuzange kube loxolisileyo ngokomhlangano ubuthe u-social media, ngakho wonke umuntu ukwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhuqazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni ePhalamende singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi. Kangelo njalo ke okwebandla kusiya phambili ibandla ukubana kumele lizilungiselele i-extraordinary congress ezaba khona, ngoba siyivele sokumele ibe khona, siyadlulelwa isikhathi kulokhu kusenziwa into ze-extraordinary congress. So hayi kuphathwe nje indaba eziningi kakhulu ezinye eziza kwethulelwa kwezinye ingatsha zebandla ezivalela i-national executive le-national council engeke ngisigcoxe lapha emoyeni singakaphuchi kulabo okumele bazihlaziye abanikazi bomhlangano.
Udaba lobukhokheli liluphathile na lapho sibuza ukubana udaba lokubana unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Mdzuri bayamukela na izikhundla abaziphiwayo?
Ngizathanda ukuchasisa lapha mphephethwa ukuthi umama uDokotela uThokozani Khuphe akaphiwanga isikhundla ngubaba uMonzora. Umama uDr Khuphe uvele ungumsekeli kababa uMongameli uMonzora, kulandela ukuthi umama wayevele egetiwe njengomsekeli kuCongress ka-2014. Okunye okubekumqoka ngalo umhlangano yikuthi umama uPaulina Mpariwa osephethe isikhundla sikaNobhala Jikelele ukuvezile emhlanganweni ukubana uselayo i-report e-Independent Electoral Management Body, okuyilo ugatsha olwakhangela i-extraordinary congress, oluyilo olwalusiphathele i-congress yethu. Ngakho lokho kuyatshengisa ke ukubana emhlanganweni olandelayo kuza kuxoxwa ke kuxoxwe ngakho konke okumalana le-extraordinary congress, langazo zonke nje indaba ezingabe zasukuma zaba sematheni leli mini mayelana le-extraordinary congress lokuqhutshwa kwayo.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7.
Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomunye umama wedolobho leChinoyi othiwa nguNkosazana Miriam Watongwa obeleshabhini elile butcha obotshiweyo esetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Uphinde wetheswa njalo icala lokuthengisa inyama engahlolwanga. Iphephandaba lobulembo be-internet ele News Hawks lithi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus kubangelwa yikuhamba-hamba okwenziwe ngabantu ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7. Ngicela lami likeleni lifaka ama-audio yami ngoba ngile mibono engayinika abantu bakumthakazi. Mina vele into mina ngithanda ukuthi ngingakhuluma kakhulu ngomthakazi ukuthi abantu belandele umthakazi. MRP umndebele wonke umuntu nje ovele emathebeleleni alandele i-MRP ngoba siyahlupheka ngenxa yabantu basempumalanga. So bengicela libe lingifakela laba ama-audio yami liyabala liwafake emsakazweni, libe ngiletha lami imbono yami ukuthi abantu kabajike imicabango yabo leyo kuwelandelana labantu basempumalanga. Sesizikhulunyisa ulimi lwabo esingalukwanisiyo bona kabe ngafuna ukukhuluma ulimi lwethu. So ngajabula kakhulu malingafaki amalokuzinama-audio yami.
Lingabe liphilile na? Asibonge, asibonge uNkulunkulu phezulu uthe waze wasiko othe walikhumbula ilizwe leZimbabwe nalo ngezulu bakithi. Esicabanga ukuthi abantu bakithi kulo nyaka bazamile ilize izulu lakhona line late, kodwa sicabanga ukuthi bazamile ukuziphathise kakhulukazi ekulimeni. Siyabulele lezifuyo zethu ukuthi zizokwazi ukuthola ukudla namanzi ngoba ngathi izulu lihle nje kulo nyaka. Bese ngiba nombuzo ukuziphatha imandla zeStudio 7 ukuthi njenginamehlo nendlela zethu thina sisizwe sikamthakazi, le ndaba yokuboshwa yokulandelelwa kukaJonathan Moyo iyinto efanele yenziwe njani? Iyinto efanele yenziwe njani? Kanti kahle kahle kuyukuthi izani yona ivele izimiselene, izimisele ukuthini ngokubhidlizize? Ayekunanzeleli ngani ukuthi konke kwenza kube yayikade lindeni izano sonke lesikhathi ngokuthi ibophe uJonathan izoveza namhlanje ukuthi ukukhona owarechwayo wayilindeni kuyini kahle kahle kuletha sithombe bani kubantu bakomthwakazi ngale ngalesisenzo abasenzayo kuyukuthi abenelanga yini ngento abayisenzayo nangegugurawuni nokuqeda i-currency yelizwe.
Sanibonani be-Studio 7 awu siyezwa nje bayakhuluma ngama-COVID kodwa besifuna ukwazi ukuthi maybe kuma-social distance lapha la khulunywayo. Siyabe sifuna ukwazi ukuthi kumazupho laphana sibona kunama-standing kuyenzakala abantu siminye sigibele sikata se-everyday sigibela silapha kuze kuthiwa no izupho kayigcwali. Kanti la imchova le phansi eyabantu nje abazihluphekelayo why kuyiyo elama-COVID kukodi izupho kuthiwe kayila COVID? Yazi sibone ngazani lokhu kumbe iplan yokuthatha i-industry yabantu abahluphekayo ngama-plan? Into yakhona yebo i-COVID ikhona ngempela kodwa-ke besifuna ukuthi uhulumende eke khangele indawo zonke.
Oh, salabonani basakazi, salabonani bantu bakithi, mthokozo omuhle lo okhulumayo Comrade Bodloza weGwanda eManama. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ngomsebenzi omuhle. Mina kungizwisa ubuhlungu namhlanje, especially ngosuku lolo namhlanje 20 January okulusuku lapha umbhuqazwe i-50 Brigade kuground yafika khona izohlasela isizwe lapha kwalumala khona abantu bakithi abaningi, kwafa khona abantu bakithi abaningi, kwadlengulwa khona abantu bakithi abaningi ulayile uhulumeni okhona obusayo weZANU-PF bebalwisa ukubona bangamalunga ezaphu ngoba bona befuna i-one party state. Kuyabonakala ukuthi uhulumeni lowo vele waqala from kudala ubugebenga from early 80s vele baphila ngegazi labantu. Siyakubona futhi njalo ukuthi sisekweni le inyanga kaJanuwari ngo-2019 kwenzakala okufana nalokhu lapho uhulumeni avukela khona abantu ababebhikisha bekhonona abantu ngesimo esikhona esomnotho. Uhulumeni kumele amasosha namaphoyisa bavulela ngenhlavu kwabulala abantu, kodwa yikho into neyone yenzakalayo. Isinanga lokho kuvula ama-commission after commission of inquiry, but lokho i-commission ekumometheni ukutholelwa kufakwa etafuleni for public ukuthi abantu bayekwazi ukuthi kwenzakalani. Ubuhlungu kakhulu ukuphila ngaphansi kwesimo esifana nalesi. Namanje uma sisiza leli gama le-curfew elikhona lisikhumbuza emuva, ngoba thina i-curfew yasiqalanga nge-corona. Curfew yaqala from kudala ngawo early 80s lapha i-50 Brigade iyayibulala khona abantu bakithi emhlobulweni yamaNdebele. Kungakho ke sibonisa thina vele ukuthi uhulumeni lo akazimiselanga ukubana atshintshe kumbe ukuzisola. Kuhlungu kakhulu ngoba ne-justice asikayitholi, akuna closure ekhona after umonakalo ongaka, ngoba sikhuluma nje nge-ground nje kuphela kwafa abantu over 100,000 abadlwengulayo baningi, ababaleka emizini yabo besiyaxashwa kwamanye amazwe baningi, imizi iyatshiswayo nezifuyo ezabo lawaye ziningi kakhulu. Umonakalo wabakhona muningi kakhulu, even today ba unganazelela kahle we are still marginalized. Indawo yakithi isemuva kakhulu ngezintuthuko. Konke lokhu kwenziwa kulo umthelela we-50 Brigade wegugura wonde. Yikho ngithi ebantwini bakithi asiphakameni sichallengeni lolu daba, sizameni yonke imizamo esingayenza ukubana siqeda njani, sikuthola njani ukulungiswa, i-justice singayithola njani, sizilwela njani. Asivukeni siphakameni, singaqhubeki silokho sikhala kodwa namzamo siyenzayo.
Hayi bantu bakithi, mbingelele ku Studio 7. Hayi asiboniseni bantu ngecorona, icorona liyabulala, iyasiqedela abantu impela ezweni. Ngeke abantu bekwazi ukusurvive bela amanzi bela kudla ukuthi abehlale endlini. Asila i-government, government ithi nabantu yofayisa sisebenzele emazweni futhi nothezweni ukuze sikwazi ukuphikisana. Embono sibonisane bantu bakithi, singafisi sonke. Kodwa ke hey, i-government enjengeyethu bantu bakithi, hayi singavele sihlezi. Ngiyacela ukuthi amabandla aphikisa yini kufanele lifundise abantu emakhaya kakhulu, emathawuni abantu vele ngosiyazi bahluphekile bayakwatisana vela bayo. Emakhaya yikho lapho ewina khona izana, yikho lapho ufanele ama-opposite party ifundise abantu abadala labana, ngoba bathi ngesizinkomo befundisa abantwana, abantu ababoteda ithuba labo liginywe zona P_F, abasayenzi next, abasebenzi next, abahole next. Abantu labana abadala singabasola singabasoli, yibo abavote zona P_F, ngoba abantwana bangaphandle basezweni abakhona ukuvota. So abadala labana bancindezela kukhulu izana lokhu zona P_F ngamagugrawund, konke abakubonayo kunzima, bazange bethole i-counseling, kuyabalimaza engqondweni zabo. So bayesaba nobazofisa zevoti, bayivotela le party zona P_F besabukubulawa, besaba lokhu abakubonayo ngoba kusabayasayithuthule namanje into abazibonayo zinzima.
Sanibonani, sanibonani balandeli we-Studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ngethemba bayaphila abantu, baphephile njalo bazinazelela kulolu bhubhane le-COVID. So ke hayi bakithi, nami ngizothanda ukuphawula nje kancanyana nje lana ukuthi khona bakithi, nina eniphethe izinhlelo zethu ze-Studio 7 mangabe nibiza noma abahlaziyi umuntu makazama ukuthi akhulume into eyiyo eliqiniso njalo ezwakalayo, ngoba izinto lezi ezasona zona amaqiniso ziyahlupha, ziyadukisa abantu. Ngoba izinto lapho mani buza lesi sizalwana saseZimbabwe esihlala kwasekhona kwase-America lapho ngolwesithathu, uthi yena abantu angeke kwenzeke ukuthi khona uBiden sibambize njengesehluleki, kuphela kwesaka ngokuthi wena ube umthatha kanjani. Ezwakala njenga engaswakali nokuthi into ayikhulumayo ufuna ukuthini. Kahle kahle le nto eyenziwe uBiden akuyona into elungile, ngokugcwele vele siyayigxeka, ayilungile.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule inhlelo zakhe zokulwisana legciwane le-coronavirus. UBiden usayine njalo eminye imithetho esiphangiphangi ama-executive orders azakwenza kube lula ukuhambisa imithi yamajekiseni okuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, igciwane hayi ele-coronavirus hayi kakulabungcono sibili ngoba isibhedlela lokho ezigcwele, lokho kuvele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona. Lanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi, kodwa kwakathesi hatshi kakubi kakhulu, kubi kakhulu. Abantu abasasebehlukana ngenxa yokuthi abasabona izihlobo even laba abakuma-nursing homes endaweni ezinjalo. Isimo esibuhlungu kakhulu, kodwa ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu kuphela laba abangama health workers yiwo nyawana sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba umongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi aseze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Yeah, kusobala ukuthi uDonald Trump yehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe soku hlatshwe injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kusaseyi 5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebe kunanzelele ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors. Athi bekungamanga ama-vaccine bengekho, bebekhuluma nje laba abantu bedlala nje ze-politics uDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi, yena uzakuqondisa ngoba uzakhulumisana nabantu bonke, abone lapho kuyikho kulomgoqo khona, lapho kuyikho kume khona, avula ngezindlela zonke. Kodwa sithabela ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu athi lo phuma
lo ke umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Zabulimaza ngebeat singeli sikhosana phezulu ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha, ingoma leyi ikhuluma ngesomiso virus efikileyo elizweni, abantu bayakhala ngomkhuhlane. Isimanga yokuthi ithengilele ebuthongweni lafufa, uba umadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasemphendula wasesithi Skhosana Band sabese rekoda etawuni ingoma yakho kunzaphela i-virus. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha, ingoma leyi ikhuluma ngesomiso. Uba balo mama ekabazwanani emahlazini bayafukathelana. Abantwana abasafundi esikolo, amahofisi avaliwe. Kulumile lo nkulunkulu izaphela i-virus. Ime nditshelayo utaka nkulunkulu umadlela ufana lami uyaboniswa ningameyisi umuntu omkhulu ngivambane laye usemvumbululile ngafaye gwamba kangipholisi ukuhlabela ngiyakhuleka phela lindalele eto ngiyabathanda bayatshela singahlangani emgwaqweni ngokuvinyelelana.
Uhlelo lwalamhlanje lisikhangele inhloko zendaba, udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa linhlonipho okwenziwe owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili ngeviki eyodwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku-www.voandebele.com.